soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku30 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo benhlanganiso yabantwana ababalwa impi yenkululeko bathi baza kuyavikela intathele zindaba uHopewell Jingono okuthiwa uzathathelwa imbuzi zakhe ngabebandla leZANU PF kusasa. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lugcitshwe namuhla kule nkuthazo yokuthi lwengezelelwe esinye isikhathi.
Ngeke saqala ngokuya emthethandaba mfowethu, sizakhuluma labo abeze sizabancenga njengokubancenga esakwenzayo. Kumele sibe lethemba athi ukuqala ngokufumbatha izibhakela.
UZulu utshengise ukukhathazeka ngeminye yemibuzo ebibuzwa ngakade beqhuba umsebenzi ukubala abantu kuhlelo lwe-census olugcitshwe lamuhla.
Ngasengibuza futhi ukuthi ngishadile yini, omunye wami wacina nini ukuthi I love you kimi, kumbe ngacina ukuthi mina I love you ngisisho komunye wami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni wesiNgisi. Ababalwa impi yenkululeko eye Children of War Veterans of Zimbabwe Association bathi baza kuyavikela intathele zindaba uHopewell Jingono okuthiwa uzathathelwa imbuzi zakhe ngabebandla leZANU PF kusasa. Isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Taurai Kandishaya wazise kuyona le iviki enkundleni yokuxhumana iTwitter ukuthi yena labanye bakhe baza kuya ekhaya likaJingono komurewa lapho abazathatha khona imbuzi ezikhula ziphose zilingane lamazinyane enkomo ezohlobo lwebhuwa. UKandishaya uthi uJingono waphiwa lezi mbuzi nguhulumende ngenhloso yokuthi zingazala ziphiwe abanye, kodwa uJingono uyalandula lokhu esithi wazithengela ngemali yakhe. Ngalokho uKandishaya labanye bakhe bathi kusasa baza kuya komurewa beyothatha lezo mbuzi. UJingono ufake ubufakazi bokuthenga imbuzi lezi kwele South Africa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Inhlanganiso yeChildren of War Veterans of Zimbabwe ithi iza kuyalinda uJingono ukuthi angathathelwa lezo mbuzi ngabeZANU PF laba. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lugcitshwe lamuhla kule nkuthazo yokuthi lwengezelelwe esinye isikhathi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizakusa isicelo sokuthi kwengezelelwe isikhathi ngoba abantu abaningi bebengafinyeleli indawo zokubhalisela ukuvota. Lezinye ingxaki sixoxe lesikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithan Jirowotsa.
I-Citizens Coalition for Change lapha komthwakazi ifuna ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota lengezelelwe amalanga ngezizathu ezithi, okokuqala yithe saqalayo ukucela iZEC ukuthi ibuye kumbe isilande emalokishini sisenzela ukuthi kube lula ukubhalisa ukuvota. iZEC yabona ukuthi isicelo sethu silomkantsho yavuma ukubuya ezindaweni zethu. Okwesibili, isivumile ukubuya emalokishini siyananzelela ukuthi abantu bayabhalisa ukuvota ngobuningi babo. siyananzelela ukuthi abantu ababhalisa ukuvota ethenkini elilodwa ngelanga bayadlula inkulungwane lamachumi amahlanu. Yona iveki ifake amathenti ambalwa kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi kulula ukwedlula inani labantu abadingakalayo ukurejista ukuvota ukuze ubulawayo angathathelwa ama-constituency nge-delimitation. Okwesithathu, iofisi yakomsitheli ethathisa izincwadi zokuzalwa lezithupha ifake amathenki emalokishini njalo abantu abaningi banikezwa izithupha. Lokhu kwenza abantu benelise ukubhalisa ukuvota.
Manje ngokubona kwenu kuyini okubangele ukuthi abantu beqale behudula inyawo uhlelo luqalisa? Kuyini okungaba kubangele ukuthi beqalise emaphethelweni ukuhamba ngobuningi ukuyabhalisela ukuvota?
Iofisi yeZEC ikhatshana labantu, yikho sasikhalela ukuthi iZEC ibhalise abantu abafuna ukuvota ezindaweni abahlala kizo. Njalo iZEC ibingakhankasi njengokukhankasa ebesikwenza thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change. Abantu abanazo izithupha ezisetshenziswa nxa kubhaliswa ukuvota. Abakomsitheli banikeza izithupha ezilutshwane njengelanga. Sibona ukuthi iZEC le-ofisi ka-Registrar General naleyo yakomsitheli bafaka imigoqo eminingi eyenza ukuthi abantu behluleke ukubhalisa ukuvota.
Manje isicelo senu sokuthi kwengezelelwe amalanga libona ungani sizemukelwa na njalo lisiqhube njani? Ungasitshela lokuthi nxa kuyukuthi kuyehlule akhona yini amanye amanyathelo elingawathatha afana lokuya emthethwandaba ukwengezelela amalanga la?
Ngeke saqala ngokuya emthethwandaba mfowethu. Sizakhuluma labo abezek, sizabancenga njengokubancenga esakwenzayo, sibe lethemba ukuthi bazazwisisa lokwamukela izikhalazo zethu njengokwamukela abakwenzayo isikhalazo zethu esoku fakelwa amatent emalokishini lapho esihlala khona. Kumele sibe lethemba athi ukuqala ngokufumbatha isibhakela.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ebeziqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukuthi uZulu abhalisele ukuvota othiwa Ekhaya Vote Campaign. Lazo zithi uhulumende kumele engezelele amalanga okubhalisa ukuvota. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lolu luqale abaningi bemadolonzima kodwa emaphethelweni alo bese besukuma ngobuningi besiyabhalisa. Abanye behlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwabavoti. Izigaba zemaNdebeleni ezibhalisa la kobulawayo zibikwa zilabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota, okuza kwenza ukuthi uhlelo lokwaba iziqindi zokuvota delimitation iphungule izabelo zokuvota, okutsho ukuthi kuza kuba nabameli bedale abalutshwane abavela kulumango. Inhlanganiso ezilomkhankaso obizwa ngokuthi Ekhaya Vote zithi seziqedile ihlandla lakuqala lakulumkhankaso. Inhlanganiso lezi zithi abatsha kumele baphiwe ulwazi lokuba baqakatheke njani ukuvota. Lezi nhlanganiso lazo zithi iZEC kumele yengeze amalanga ukubhalisa ukuvota. Ekhuluma lentatheli izindaba ze-Studio 7 okhulumela inhlanganiso ye-Ekhaya Vote umnumzana Nkosi Khona David uthi kuningi asebekufundile ngesikhathi bencedisana leZEC ukuthi abatsha babhalise ukuvota. Uthi abatsha abaningi kabakazinikeli ukubhalisa ukuvota xa bengaphiwanga ulwazi olweneleyo ngokuqakatheka kokukhetha inkokheli abayifunayo. Umnumzana David uthi kumele kube lendlela zokukhulumisana labatsha ezehlukene lalezo ezisetshenziswa ukukhuluma labadala ukuze babhalise ukuvota.
Uhlelo leli lukhambe kuhle kakhulu, solufike emaphethelweni namhlanje luhambe kakuhle kakhulu. Njalo lathi sesifundile izinto eziningi ekuthini abantu abasha information bafuna ukuthi ipackage njani.
Uqhubeke sithi bancenga inhlanganiso yeZEC ukuba yengeze amalanga ukuba abantu baqhubeke bebhalisa ukuvota.
Njalo sikhuthaza ukuthi uhlelo le-mobile voter registration lelo liphelayo ukuthi kubhalise ukuvota kuyakulokhe kuvuliwe abantu abasha ncabe thola ama IDs abo siyawakhuthaza njalo ukuthi babhalise ukuvota kuqakathekile kakhulu khona lokho
ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Khuphe uthe ziningi izizathu ezibangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisa ukuvota
to kubantu abasakhulayo esengike ngakhuluma labo bathi bona abaregister ngoba ababoni mehluko selokho bazalwa balokho bebuswa uhulumento yedwa and into zilokho zisiba wese into azilungi into zilokho zisiba wese so abasela njunkuntsho abebe-register babakwazi ukuthi next year umphumela wama-elections uzabe unjani
isakamuzi esiphatheke uhlelo lokubhalisa ukuvota umnumzana Douglas Ncube uthi kube le ndlela eziweyo nguhulumende ukuze abantu babhalise ukuvota
ukuvota kuqatheke kakhulu ezithina abantu abasha abantu abasakhulayo ngoba nje kokuqala vele kulilungelo lethu abantu abasakhulayo thi sikwazi ukuvota and uparticipate kuma-democratic process khona khaya kusinika ilungelo lokuthi lathi sisibe lo mutsho entweni zombusazwe wakhale kathesi abantu abasha siyakhala ngemsebenzi and masikhala ngemsebenzi kanjalo sele sibhleme ozibanibani ukuthi ozibanibani babenza sithole imisebenzi why not singathathi le uvota urejista ukuvota lokhu
uhlelo lokubhalisa ukuvota lwaqala mhlaka 10 Nhlolanja kule nkuthazo yokuba abasha babhalise ukuvota ngoba iningi labo lingafuni ukuphatheka kwezombusazwe imele isithu 7 iseharare ngumlodolozi Ndlovu
uZulu utshengise ukukhathazeka ngeminye yemibuzo ebibuzwa ngabakade beqhuba umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census olukhokhelwa ngabo hlangothi lwamanani olwe-Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat olugqitshwe lamuhla intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labantu litshengise ukuphatheka kubi ngeminye yemibuzo ebibuzwa uZulu ngesikhathi ebalwa besithi basele bengabadidekileyo njengoba bengabonanga ubudlelwano obukhona phakathi kwemibuzo lohlelo lokubalwa. Omunye walabo abathi bamangaliswe ngeminye yemibuzo abekade beyibuzwa ngunkosikazi Nesisa Mdlongwa wakoBulawayo.
Yena nami njengomama isakha sibili hayi akumphathanga ngendlela kade bebuza ngakhona hayi bebesibuza sibili imibuzo yakho neminyenyi ngokusa kuyipeze kuvuka kuyi-Friday kulela abantu abangaka endlini ovuke ehamba ongahlali khona lapho kewalala ngubani njalo umkakho usebenza ngalihlala libangaki udla kangaki ngelanga mbatshethi hayi mina vele kasisebenzi sihlezi nje into ezihlaleleyo ongalaplani yokuthi ngathi ngithini ye umsebenzi uyawufuna yithi ye umsebenzi ngiyawufuna
eminye imibuzo yakhona unkosikazi Mdlongwa uthi ibingethelela amahloni emuntwini omdala njengaye
ligeza kangaki izandla ngelanga ligezela ngaphi izandla libasumlilo lithenga ngestofu liye redio endlini lile TV endlini lile foni yabo imibuzo yonke le nje kade besibuza yona so singazi ukuthi imibuzo le kade besibuza yona ngeyani injani but bekuyizinto esiyiphendule shem njengeyokuthi kuthiwe endlini lilele libangaki kuvuka kusisa yabo into zangikhona hayi bezinzima kakhulu imibuzo yabo ayibinzima so asazi ukuthi singakuncediseka yini ngembuzo yabo yena liyade besibuza yona
okugcizelelwe njalo ngunkosikazi Zandile Ngulube wasedolobheni leHarare
eminye imibuzo kade ibuzwa kusensus ayisiyo imibuzo ebesiyikhangelele njengokwazi kwethu ukuthi isensus ngeyokuthi sibalwe kukhanya ukuthi ipopulation injani imi njani population elizwe so eminye imibuzo njengami mina ngengabuzwa ngokuthi nisebenzisa itoilet yiphi septic ble kumbe iflash yinto edingizibuzo kuzwa lokuthi nxa siphuma e-toilet siyageza izandla ngapi yimbuzo engiyibuziweyo lami mphendula lile sinki yini mphendule lami so eminye imibuzo kade ngayicabangeli vele ukuthi ingabuzwa
eminye yemibuzo yakhona unkosikazi Ngulube uthi akayizwisisanga ukuthi vele ibijongeni
lokuthi ngichilo mina ukuthi hayi umngami kasebenzi but at the end of the day ngiyabuza ukuthi uprofita how much iprofit ebuyayo endlini nje imali ngena endlini kodwa ngichilo ukuthi kasisebenzi so angazi kungenelana njani imbuzo yabo ingani imbuzo yokuthi sizoncedakala sizosizakala sifuna ukusisiza ngendlela kade bebuza ngayo so angazi ukuthi yikho yini kade kumele kubuzwe kumbe njalo silahlekile
kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi edolobheni lakobulawayo umnumzana Humphrey Siziba othi yena ubengayizwisisi laye eminye imibuzo yakhona ukuthi ibibuzelwani
kulalapho engibuzwe khona ukuthi injili yajohanisini ezingayi ngase ngibuza futhi ukuthi ngishadile yini omunye wami wacina ukuthi I love you kimi kumbe ngacina ukuthi mina I love you ngisisho komunye wami so eminye imibuzo bengayizwisisi but bona mama experts ku-statistics bayakwazi ukuthi bayisebenzisane yonke le esingathi information yonke le yathi beyidinga
umqondisi enhlanganisweni yezemstats umnumzana Taguma Mahonde uthi umsebenzi wezokuvalwa kwabantu kuleli ubusenziwa kulandelwa iziqondiso okwavunyelanwa kizo ukuba zilandelwe wengeza uTaguma esithi kule committee eyabunjwayo yamalunga avelela kungaja ezehlukeneyo zikahulumende ukubonisana phezu kokwakumele kubuzwe uZulu
housing in the census, however, and you know housing issues have got everything to do with indication of the well-being, it's part of the indicators of the well-being of a society. So this is where it is coming from.
Imibuzo ephathelene lezezindlu abantu abahlala kizo ihlezi khona sonke isikhathi lapho kuqhutshwa uhlelo lokubala abantu.
Which assists in the development planning of this country.
Lolu hlelo lwe-census lusungulwe mhla ka-21 Mabasa lwagqitshwa namhla njalo impumela ikhangelelwe ukuphuma kunyanga ezintathu ezilandelayo kodwa inhlanganiso ezilonda amanani abantu emhlabeni jikelele zithi abantu beZimbabwe bakhangelelwe ukuthi sebeyizigidi ezilitshumi nanhlanu 15.2 million ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
ukuze emaphandleni
lamlela ntwandwe lamlela
imuli yakoncube efumukwe uward 17 eGwanda South ayibuquthi ubuthongo kulandela ukunyamalala komntwana oleminyaka yokuzalwa emine ngozibandlela uHappy Ngwenya wanyamalala ngemva kokuba ethunywe lodade wabo ukuyacela umlilo komakhelwane uHappy wacatshwa ngelanga lakhe lokuzalwa ngemva kokuba ethe ubone inkalakatha yenyoka kuze kube namhlanje akwaziwa ukuthi watshona phi abakibo bathi babikela amapholisa abazisa ukuthi beqhubeke bemdinga uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda
Udato wabo kaHappiness Ngwenya kubikwa isithi balahleka baze balala egangeni mhla zimathumi mabili lasishiyagalombili kunyanga kazibandlela uthi phakathi kobusuku uHappy wahlaba umkhosi esithi ubona inyoka njalo kulabantu abamgijimisayo udato wabo uthi lokhu ngakufakanga engqondweni kodwa uthe phaphama ekuseni wathola uHappy ngekho unina uShamiso Ncube uthi kusuke lalelo langa ngabuquthu uthongo
Happiness Ngwenya ngamcina mhla ka 28 January so wanyamalala kabonakali lanamhlanje so lokho edingakala wahamba lomunye umntwana behamba bengu-2 komakhelwane kogogo athe bethunywe komakhelwane kogogo wabonakala oyi-1 umntwana yena kabonakalanga so kuze kube lanamhlanje lokho engabonakali khathesi avela akudleka kulaleki ngoba yabungakwazi ukuthi umntwana ungaphi khathesi uyenzani
bhode kubo siyazi abathi umuntu wathatha umntwana isihlobo sakhe
silokhu esimdinga uHappiness lakathesi so sibe sicela ukuthi ongabe lolwazi ngakho cela asincedise ngakhonoko yena ongabe lolwazi ngakho ngoba thina sesizamile izinyanga labaprofiti sesizamile asisakwazi ukuthi senze ngoba umntwana siyamfunda nxa abaprofiti bekhuluma bayakhuluma ukuthi khonani umntwana ulozwani so asisakwazi ukuthi indaba yangikhona siyiphathe njani because that uyasizisa ubuhlungu because yisihlobo abantu abayenze khonoko
ugogo kaHappy unkosikazi Bhedi Ncube onguye behlala laye ngesikhathi namalala uthi ufisa ukuthola iloba ngamathambo omzukulu wakhe ukuze abe lokuhlaliseka enhlizweni yakhe.
Sifuna noma ngamathambo kumbe zona izigqoko zakhona sibone amathambo omntwana, sibone amathambo omntwana angilali ngiyazidla enhlizweni yami ukuthi noma ngihamba so ngikhangele ngiyesaba ngiyabe sembone ngani ngizadibana nomzukulu wami.
Unkosikazi Sipho Dubo isakhamuzi efumukwe uthi njengabomama sebehlalele evalweni ngoba bengazi okuzayehlela abantu ababo.
Asomntwana wokuqala ngemva kwalokhu kulabantwana ancane ngaphambanisi ngakwana 3 bakade behamba kodwa bephangisa ukubonakala sitshengisela ukuthi yinto ekhona ephilayo. Njalo singayikethisa kulolu daba kukhanya abantwana sizaphelelwa ngabantwana nokuthi asilathemba sesifunga ukubamba amathumbu noma sibayihambise esikolo sebe sesithala uvalo lokuthi abantwana banganyamalala baphele esikolo. Ukuthi asonto yokudlala yinto ekhanya iphilayo esibile khona esilayo esigabeni namanje silekezesile sifisa ukuthi kathi ngabe uhulumende uyasiyangenela phakathi asidingele lathi enimizamo ukuthi umntwana lo simthole kusesemasinye abanye bengahala.
Umnumzana Patrick Marupi ngomunye walabo abaphuma besiyadinga abantwana uthi kuningi ongabe kwehlela uHappy.
Ngesikhathi leso izulu yayingumntwana omncane because abathole 3 years izulu lalisina kakhulu izomdumo nezinanakazana ezihamba egangeni ziningi sesifunga ukucabanga ukuthi angabe wadliwa izinanakazana angabe wabulawa izulu angabe wathathwa ngumfula izakhamizi asakwazi ukuthi umntwana lo angabe wahamba njani.
Lanxa sekule nyanga ezintathu uHappy wanamalala umndeni wakhe lokho ungakalahli ithemba njalo ugcela iloba ngubani ongabasiza angenele. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiSefu Mugwe Gwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula ukuthi kulula yini ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngezizathu ezithiyeneyo zibuyele ekhaya kulandela udlakela oluqondiswe kwabobuza abahlala kulelo lizwe. Siqhubekela phambili ngengxoxo lo nkosazana Memory Msincube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Ngicabanga eminingi engibikelayo engqondweni nje uma ngicabanga nge-situation esikuyo right now as amaZimbabweans la eSouth Africa. My first thought was ngipakithe impahla zami ngibuyele ekhaya. But ngicabanga ukuthi ngaze ngipakithe impahla zami ngibuyele ekhaya ngizofika ekhaya ngenzeni. Akunamsebenzi, imali yangkhona i-week, ungaze uthi uyenza i-business, izophumelela yini, uzokhona ukusapota abantwana, uzokhona ukusapota abadala, uzokhona ukuthi uma kungumsebenzi or kuyi-business oyiranayo, uzokhona ukuthi uyirane i-business le uthenge indlu yini or akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya. Ngizosebenza kuphi, ngizosapota ngani abazali bami, izinto ezinjalo. Ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweni kule that thing yokuthi asilinde nini sibone maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango maybe base-extendela amapemithi or something like that. But ukubuyela ekhaya angazi maybe masebenzi soku angazi ukuthi kuyabe sokunjani ukuthi size sigcine sesithithi okay sesibuyela manje we are not ready to go back.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Memory Msincube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile. uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa lomholi webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali sixoxa ngodaba lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kuhlelo lwakho. Kule difference enkulu kakhulu ngoba i-trade fair le ikhanya ilethe abantu abaningi kakhulu from ezabelweni eziningi across the country and across Africa, across the world. Kuyakhanya njalo ukuthi abantu abaningi bajabulile kakhulu, njalo abantu abaningi bazimisele ngokuyatshengisela lokho abalakho, and abantu abaningi bakhanya hayi basebenza ndawonye, akula kuxabana. Ngike ngafika e-trade fair ngabona into eziningi kakhulu ezidisplaywayo ezitshengisela ukuthi i-economy yeZimbabwe iyazama.
Bakhona abathi umbukiso lo awuzange uphumelele ngoba amankampani kade ekhona ebukisa engenelisanga ukuthi afikise inani eliyake lifikiswe kweminye iminyaka. Wena uthini ngalokho?
Mina ngithi siliqiniso lelo ukuthi i-trade fair lonyaka ayiphumelelanga. Yalo angiboni mina ukuthi kuliqiniso ukuthi ama-companies akwanisanga ukuthi ebe khona. Kade kugcwele, kade kungahambeki, ibulawayo yonke nje jikelele ile traffic emangalisayo, abantu bagcwele indawo zonke. Mina ngihlala endaweni yemalindela okuthi ukuthi ngidlula phambi kwe-trade fence kuzonke. Akuhambeki, kufuze uze uphambuke uhambe ngeminye imigwaqo ngoba ama-companies agcwele azotshengisela into abazenzayo, izinto abagood in. And I believe mina ukuthi it has been a successful trade fair. And I believe ukuthi abantu abaningi abahambileyo bayithakazelele kakhulu i-trade fair le. Mina njengo-leader we-EFF, as I have said, ukuthi thina into enhle siyayibuka and into enhle siyayithanda and njalo siyaziqhenya ngokuba
nxa sikhangela amankampani kade phiwa imivuzo, kukhanya kungamankampani akahulumende kumbe alobudlelwano lohulumende. Ungathini wena ngalokho?
Mina amboni kulodubo ukuthi ama-companies akade wina ngalobudlelwano lohulumende.
Bakhona abathi umbukiso lo awuzange uphumelele ngoba amankampani kade ekhona ebukisa engenelisanga ukuthi afikise inani eliyake lifikiswe kweminye iminyaka. Wena uthini ngalokho?
As I have said ukuthi mina I do not see ukuthi iproblem ingaphi. Nxa ama-companies lawa ewina ngoba asebenza, ngoba ayenza into ezisiza abantu, ngoba ayenza izinto ezibambekayo, akulani ukuthi are related to the government. In fact, thina as a socialist movement, we want the state to take control of the economy, to have a decisive control and a decisive involvement. So in fact, thina we want the state to own those companies. As EFF, we are a socialist revolution, as a believer, ukuthi state la so sile role in business. State sile role in creating jobs. State sile role in fighting poverty. State must play a role in directing ama businesses so as to improve impilo zabantu. So thina nxa ewinile ama companies lawa asebenzisana lohulumende, asila problem lakho as EFF Zimbabwe. Thina in fact we want the government, the state, to be very much involved in business.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu. Ngivalelisa abalaleli bonke, valelisa lama members awe EFF across Zimbabwe, across Africa. Ngithi thina EFF Zimbabwe is very clear ukuthi hayi, economy yeZimbabwe must to involve abantu beZimbabwe, and it must involve ama locals. A trade fair must be enjoyed by every Zimbabwean, regardless of tribe, regardless of ukuthi uvela ngathi. Kuhle mina kathethi imphakathi kobulawayo esidikidikini. Abantu, they are relating to each other. There is no violence. Abantu bakobulawayo, they are so receptive. Abantu bakobulawayo, they are so peaceful. Ngiyabonga kakhulu ubulawayo omuhle ngokuhosta i-trade fair. Ngiyabonga.
Loke bekungumnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla le-EFF Zimbabwe. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasakhulayo benhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko bathi baza kuyavikela intatheli zendaba uHopewell Chingono okuthiwa uzathathelwa imbuzi zakhe ngabebandla lezanu PF kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.